batholeke ama-report ngomumo wezinto ukuthi uminjani ngemva kokuhlangana kwethu kumaviki athize adlulileyo. Okuphume sobala ukuthi uhulumende uqamba amanga ukuthi intengo yezinto iyehlile. Uhulumende uqamba amanga ukuthi izinto ziba ngcono. Uhulumende uqamba amanga ukuthi umnotho uba ngcono. Akula nto nje ekhulunywa nguhulumende eliqiniso. Izisebenzi zikahulumende ziqanjelwa amanga indaba zemali. Imali ke eholwayo kayisayenelisi ke ukuthatha izisebenzi inyanga yonke. Njalo ubuyanga ke ezindaweni eziningi ezitshiyeneyo uyaphambili. Kuzabangela ukuthi abantwana abaningi bangayi esikolo, njalo kuzabangela ukuthi nakho ezibhedlela abantu beswele imali yokuzibhadalela. Sokufanele manje njengenhlanganiso siqhubekele phambili ngombono wethu wokutshengisela. So isinqumo esibekiwe namhlanje ukuthi silungisele nini ke okokugcina, sitshengisele kuhulumende ukuthi konke kade ukuthembisile awuzange ugcwalisise. Lokhu esakucelayo kwi-PNF mayelana indaba ye-SI 142 of 1919 asikatholi impendulo kikho. Nguhulumende ke ongathembekile. Esingakwenza ukuthi siqhubekele phambili ngenhlelo zethu.
Manje ukutshengisela lokhu kukhangelelwe ukuthi kungaqala nini?
Isinqumo nje ukuthi sinikiwe ke amandla njengehofisi ukuthi silungiselele ke ukutshengisela lokho. Angiza ke sitsho amalanga nje emoyeni okwalesi sikhathi for strategic reasons. Sizamenezela ngesikhathi esilutshwana esilandelayo. Sisabambanisa okuthize esikukhangeleyo ukuthi kwenzakale. UZulu uzakwaziswa ukuze alungiselele phela. Sifuna uZulu aphathise kulo lokhu esizazama ukukwenza.
Manje ngemva kokutshengisela nxa kuyukuthi alifezanga injongo yenu, uhulumende wala elokhu esemba phansi, lizathatha nyathelo bani?
Thina konke nje singathi amanyathelo wonke esiwathathayo ngamanyathelo asemthethweni, njalo indlela yokukhuluma idinwa ke thina ngokukhuluma. Nxa kuyikuthi siyakhuluma lohulumende ku-tripartite negotiating forum engasizwa, sizakhuluma layo phela esesibona sisala imsebenzi.